ilizwe leChina leRussia lamanye amazwe ngamazwe asincedisa kakhulu ekuthini siphume ebugqilini esasifakwe kibo ngamaBritish. So kuqakathekile ukuthi siqhubeke sikhumbuzana khonokho, kanti njalo lobudlelwano obukhona obakhiwayo phakathi kweChina leZimbabwe obakhiwayo kumbe obuqhubeka bukhona kuqakathekile ukuthi sibuqinise, ngoba akulalizwe elathuthuka lilodwa. Sikhumbule ukuthi nxa kuwukuthi siyathusiyezwa khonoku ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapho lepelele-trade iChina iyabuyithathe ekufunayo. Mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina esinganelisiyo ukuthi amayunivesithi ethu afundise abantu abantwana abakwaziyo ukwenza ibhatri le-lithium nge-lithium etholakala eZimbabwe. Amayunivesithi ethu asifundise ukukhuluma isikhiwe simnandi singenzi lutho, bese kusithi amazwe anjengabo China abe sebuya ezothatha ezomnotho zethu ezemvelo zethu azithuthukise. So ungabasola ungabasoli, bonke angithi kusemhlabeni siku-competitive world. So bona labo nxa besincedisa kodwa bethola phinde bathole okunye, labo bahlakaniphile, thina yithi esizithutha ngemfundo yethu esayiphiwa ngamaBritish esifundisa ukuba izisebenzi, asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yiquartz senze ulutho ngalo. AmaChina ke yikho abakwenzayo. So babe eZimbabwe lapha bathathe ezemvuwayo, bathathe lezi zinto esingacabangeliyo ukuthi ziloncedo bazisebenzise. So kuthatha ukuthi thina sivuke ebuthongweni bethu lathi sisebenzise ezemvelo zethu sizithuthukise. Otherwise America leBritain, wonke umuntu ofuna ukudlulela leZimbabwe kule nto ayifunayo eZimbabwe, lalabo akade befaka ama-sanctions eZimbabwe bebele nto ababeyifuna, babefuna umhlabathi ukuze bakapule kiwo. Thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe ukuthi kubuye umChina afika asisilayine lapha, siqhatshwe sidinge imisebenzi eminye ethiwa imisebenzi yabombeselane.
Siyabona njalo lokuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati useIndonesia lakho kulotshelwane ezinye njalo izivumelwano.
I-foreign policy yeZimbabwe ithi yona friend to all and an enemy to none. Ngikhuluma kanje nje lathi futhi besisukile njengeqembu labobulawayo saseBelarus sasayina izivumelwano futhi khona ngale zokuthuthukisa ibulawayo wethu. Lizwe vela ngeke lathuthuka lodwa. Lezi zivumelwano ziqakathekile kakhulu ukuze sanelise lathi ukuthi sithuthuke.